emsebenzini weStudio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 20 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini 20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshiso lo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazendela amaphodisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engenzeka kusemthethweni na, ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa.
Ibandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye lemizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amatshe esiwafaka lapha ngokhamisa ube ulungiselela ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le awafaka ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini i-20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo unkosikazi Khesoe Conventry, ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise amayunifomu kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamende ngemva kokuba yilunga laleli dale unkosikazi Priscilla Misiha Irambu Imushonga, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo, ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-119,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabula kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba, untukameli inkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe, abantu eZimbabwe, iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusarusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sebona behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behluka bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo bayabhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo kubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. Kungabe-ke kuyukuthi-ke njengokwazi kwethu okwakuukuthi mhlawumbe-ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale laba, nxa kuwukuthi nakade sikhokho engakwenzi kuyabe kufana nokuthi-ke uyahlukuluza amalungelo abantu, ngoba umthethwandaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale kuyabe kufana ukuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana nokuthi kwele amalungelo akho ahlukuluziwe mokscreen. Babe senzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele, kodwa kungasange kube nabantu abahlawuliwe. Singatshaya-ke izandla kumbe sishaye ihlombe
zemali ezingaka kwamapolisa imithetho ndaba kungenza yini uhulumende acabange kavili acine ewahlonipha amalungelo
mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapolisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na liswa sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabe fanele ukuthi bakwenze benze okusemthethweni na ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliwi abantwini abatshontshayo abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame so nxa kungumsebenzi wabo lowo kufanele ukuthi sikubone besiba nalokho kuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho kodwa nxa singababoni bekuvikela kuthi ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe besenza umsebenzi ongafakanga bawenze
lo ngumnumzana Bethnico Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe maningi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhungane lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude
le damu okwakuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhulu elikwakuyisiwale thina sinedamu elisephezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwanda
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo lithi amapholisa alivimbela uChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
upresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu beZimbabwe baphakathi kodibo olukhulu njengoba izilungananga kanje ngibona engani kuzaba lodibo olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzulukazi weZimbabwe ubezaphitshekwa ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele izihlelo zikapresident Chamisa bezimsuse ebantwini emadolobheni zimse ebantwini kwizwe lonke leli jikelele nje ukuthi akhwinisane nabantu bezimbabwe ngokuthi ngathi macebo bani njalo maplani wani engenziwa ukuthi iZimbabwe ilunge
ye manje nxa sikhangela okunye kuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoxanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama-structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama-primaries linganqobi lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo
yikungazi nje kuphela kwabantu okwenzakalayo ukuthi ekuhambeni kwethu ku-congress ngo-May ama-structures la akhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisa ukukhithwa ama-ward lanilani kusenzela ukuthi kwakhiwe ama-structures amatsha esiwathi thina abe kuma-district level njalo ama-branches ngakho ama-structures la amatsha esiwafaka yafakwa ngupresident Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana namandla kathesa kade ku-province so upresident Chamisa ubelungiselela ukuthi ehlise amandla awasuse phezulu le afake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini. Ngalokho mina ngibonani kuyinto enhle lapho baphitshewa ukuthi kuthiwa akula ma-structures, ukuthi ngabakwazi ukuthi ama-structures akhona siwakhiphile akhitshele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iphathi. Nxa kukhulunywa ngama-primary lawo okhulunywa ngayo, abantu bakhuluma nge-primary yeshurugwi lapho kuthiwa sathola khona thina 16 votes. Sithola 16 votes eshurugwi khonapho kugcwele khona ama-terrorist awezana athiwa ngamashurugwi. Sasenze thina indlela yokuthi ngo-2018 phakathi kokhetho olukhulu kakhulu olaba noludumo olukhulu kakhulu emhlabeni, kuleyo ward sasivele sithole amavoti angu-20. Ungakhangela manje ukuthi sithole amavoti angu-15 manje kutshengisa ukuthi kasehlanga kunumber zethu kangako ngoba leyi by-election. Ngalolo hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho. Kufana nomuntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi abone inkomishini yediye.
Lo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba. Iphephandaba leli Chronicle lithi i-Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le-South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele-South Africa leli-Zimbabwe ngaleli khefu lekhisimusi. Imikhankaso le iqale eMathebeleland South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya e-South Africa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje yesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sikhona njani bahleli abahle? Mina engakutsho ukuthi khona ombeki kabayekeli. Andiqala wathe kuzo wathi wangikhona eZimbabwe kula crisis. That was dala. Manje into esiyidinga ngale kudingayo xa kukuthi ama-crisis kawekho kabayekele, kabayekele.
Selokhu wayenza le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokho yabuya la mnankava wake wazotha umnankava ubuye wajela abantu ethi uzweni ithi utholeni ngoba stilikuyafana ilizwi lukalevukude kale jona lisiyafansi kwezi mara yena uhamba ukuza namalanga. Abantu besifa ezibhedlela, amatitsha engaguli, amadoctors engaguli, imigwaqo ifile, kwagula ama-toll gate. Kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle? Imali ezimayini ziyakuphi? Manje usejikela kuma-passport, still abantu ba-aplayele ama-passport abawatholi. Kodwa liyabona vethu umnanga kukhohlakele. Umnanga kwavele akula nto azoyenza. Noma abantu bengayenzani, zazine zanu PF vele ngicishwa akula nto ezoyiyenzela izwi lapha. Ilizwe liphelile manje. Izimbabwe kulele bhazala le ngizwe iphelile. Ukulwa ngumnanga. Ajike futhi ayimaphambi kwaZulu ethi hey uyenze umhlangano ukuvuselela umnotho. Uzokhiphana umhlangano. Akula nto ezophuma.
Salibonani. Igama lami mina ngu-Christian Ncube. Ngisebotswana. Ya indlala eZimbabwe isizisa ubuhlungu ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu. Umbeki akulanto angayilungisisa eZimbabwe, so umbeki nomnankava abantu bani akulanto abangayilungisisa eZimbabwe. Kabayekele uThamisa ebuso njengoba wawina uThamisa.
Salibonani, salibonani. Igama lami ngu-Elvis.
Siyakhala ngalapha isituation ezekhona lapha ezizwa eZimbabwe elizweni lakithi. Hhayi ayisithabisi njalo thina masila e-South Africa kuhle siyasebenza yonke into siyasebenza kodwa inkinga iyi-1 ngokuthi angeke wenelise ukuthi ma usebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusikudeni emdeni akwenzi. So besicela ukuthi bekhulumisane wona behlangane ndawonye bekhuluma into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi
uyadlala kuye January uyobuyela ngo December njalo December wakhona too expensive akula into ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu
ye mina ngiyacabanga ukuthi uthaba mbheki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala ukuqala kwafika ezimbabwe sesibangelayo zaphila kwenza kanje kwaba so abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola kodwa okwamanje into engiyibhekileyo kwakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo sengiphethe umna ngapha bathi ngale khona ma ingave liphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ngasi-lcza enye iphathi kumbe umthwakazi ungeyizapha abelumbe ngabuya bezo-investa imali laphana ilizwelana lingaba right kuvuka amafame abantu besebenzi kuvuke o-FDM kuvuke o-punk kuvuke wonke amakhampani amakhulu o-relas basebenzi lapho kodwa zilongo sisele phathi yona le abantu abadanaze iphathi leyayiphume ungene iphathi salibonani lokhulumayo umntwana wesihlabathi wakwena ophume ejawenda ngikhuluma nginabo ngilapha ejozari ejohannesburg nesouth africa hhayi kuthiwa uthaba mbheki nalerobtiola yasezimbabwe uzama ukuhlanganisa ikulumo ukuthi laba abaphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilize ngalokhu ye mina ngiyacabanga ukuthi uthaba mbheki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlanga okuqala ukuthi kuqala kwafika ezimbabwe kusesibangelayo zaphila kwenza kanje kwaba so abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola kodwa okwamanje into engiyibhekileyo kwakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo sengiphethe umna ngapha mina ngicabanga ukuthi bakithi umbheki mhlawumbe ngaze abuye nama-views angcono labona abantu bengeke bekuthathe mhlawumbe imbono kamzini ngendlela yokuthi labona abantu uma ngithi ngiyabheka bona abanye abaphethe ezimbabwe ithengi kamna ngakho na sebengogumbela kwesaba uma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka yokufisa nakacabanga ukuthi ngiyasebenzela abanye abantu lona umuntu wenza lwamsebenzi awenza angathi i-private job yakhe yabona umuntu uma esenza isifazi umuntu uma nesifazi ayivukethela lapha ne-job esiye ukuthi nangafalo kungafalo kuphela abantu bangakuthola kufalo kuphi ngabazokuthenga kungekho bazohlula kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop inisipaza sakho ngokurana ilizwe kumele hlane labantu abaningi kakhulu uma ungiphathe ilizwe ngepolitiki hlane uma ubhizinani nalo zithiwa dia
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu 0318 njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele ngoba kunje nje siya live streama silo Jason Maphosa silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo silo Mpande yamadoda Mathema uSifusiso Ndlovu uthi sakubona msakazo wami omuhle saze samnandisa iNdebele sakho sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe lokhu sekuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo ngombono kaSibusiso Ndlovu lowo khumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ileyo ozirekhoda yona sikubale emoyeni njalo leyi oyithumela lapha kukhasi lethu le-Facebook yiyo-ke esiyifundayo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane sokule nyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele-Sudan nemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdalla Hamdok uthi injongo yakuqala ikukhupha elesudani kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalucacha wele Melika. Ikomiti yejudiciary edalele House of Representatives eMelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje ngumpawu zokuthi umongameli Donald Trump gabusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungxoxo mpikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama-Republicans lisithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dale okukhangelelwe ukuthi kwesule icala alitheswayo umongameli Donald Trump. Kweziphathelane leMelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration. Silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika, yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengathi ukuthi baluphethe kuhle, kodwa ngokukhangela nje jikelele kube lokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe angomakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi uclaim i-asylum ngezinto ezinjalo. So bona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo, i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathisinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selifikela laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kuya ngokuthi ukhangela ngalethi igcwele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration kahle zahlupha ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi basesathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazama ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats lawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa badeportive, ogoqela abavele eZimbabwe badeporte kakhulu. So angikhole ukuthi umongameli okhona ukuthi la ekwenze wakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ama-votes, kodwa-ke angikhole ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kungaba ama-Democrats.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu le-Facebook. UJafter Adam Dluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimana, kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuchiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi umgabe wafundisa umnangagwa ubusela amasocha wonke umuntu okugovernment nje, uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani imali siya kufamily eyodwa, ebulawayo sithuthuka njani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Dluli lowo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Kwezomculo namhlanje ntambama kobulawayo phandle kwe-Large City Hall eKapa kulomcimbi we-Econet Wireless wamahhala okuthiwa i-Thank You 2019 concert
lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo kusukela ngo 5 p.m. ntambama kuthi ngo 7 p.m. kube lo Skies FM Metro Awards kusukela ngo 7 p.m. phakathi kwe-Large City Hall asizweni umculo kaClement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku-concert e-Econet esithi Stambo Sami. Siyabonga ukusidlalela ingoma Sithambo Sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini kwehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye kobulawayo phandle kwe-Large City Hall kulo mcimbi we-Econet Wireless wamahhala okuthiwa yi-Thank You 2019 concert. Lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo-5 p.m. kuthi ke ngo-7 p.m. bese siba lo Skies Metro FM Awards oyabe ngo-7 p.m. phakathi kwayo i-Large City Hall. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Naka wa tereri.